Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Kwalambulela kuStudio 7 ngesonto mhla ka 7 kuZibandlela 2017 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leMDCT lithi udaba olulokhu lusemlonyeni wabaningi olokuvakatshelwa kukamnumzana Tsvangirai ngumongameli Mnangagwa kalutho lutho kwezombusazwe.
Kuyaqhawula ukamthandela ngomkhuhlane wakhe, ngakutsho ukuthi kuzabanisa lemabhanga, ngakutsho ukuthi kuzokuzana nemithi esibhedlela. Esikufunayo thina kuba uMnangagwa uPresidenti lanxa ehambe wabona ubaba uTsvangirai ukuthi kaguqule inhlalakahle kaZulu yaseZimbabwe.
Sile ngxoxo lomkhokheli weMthwakazi Republic Party kulandela ukubotshwa, ukutshaywa nokukhululwa kwabo betshengisela ngodaba lwegugurawundi phambi kukamongameli Mnangagwa.
Amabandla nala agoqela iZanu labo Tsvangirai la wonke akhokhelwa ayivela eHarare. Akula abakhuluma ngento ezinzima ihlupho ze-education, lama employment opportunities athethwaniwa abantu beMpumalanga. Bonke bakhulunywa bakhuluma ngokuvotelwa kodwa bengeke balungisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leMDCT lithi udaba olulokhu lusemlonyeni wabaningi olokuvakatshelwa komkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai ngumongameli Mnangagwa ekhatshwe umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga kalutho lutho kwezombusazwe ngoba bekuyikumbona nje njengesiko lesintu nxa omunye egula. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Thabita Khumalo uthi isehlakalo lesi asikhombi ukuthi ibandla lakhe lisebenzelana lelezano PF.
Hayi, lokho angiboni ukuhambelana nokusebenzelana. Esintwini uma umuntu egula, sonke siyaphuma xa esesibhedlela, uyasibona sonke siludwende, siyambona. Yiwo amasiko ethu esintu ukuthi nxa umuntu egula, sihamba liyembona, limxoxise, limkhuthaze, limphathise lapho liphathisa khona. So uhambe nje ukuthi ayibona sonke siyazi ukuthi ubaba Tsvangirai watshela umhlaba wonke jikelele ukuthi unomkhuhlane wecancer. So ulokhu eselatshwa, so bekuyembona ukuthi sesizwa njani njalo kuhamba njani. Ayisikho ukuthi sesisebenzelana ngezombangazo. Hayi,
uyabuyela ukuyelatshwa njalo kwele South Africa. Lina njengebandla libona ingani uzabuya nini njalo uzaqalisa nini ukukhuluma labantu?
Hayi, lokho ngakuthiwa ngomlimi ezakuphendula ngoba ukugula komuntu akulamuntu okwaziyo ukuthi uzaphola nini, imithi izasebenza kuze kuphole nini. Sizabona ngomsebenzi wabodokotela ukusebemelaphile yena usepholile. Olu uzaphola nini athatha ngemsebenzi ngeke sabakwazi. Lokhu kusemandleni amadokotela nemthandazo le esiyifakayo ukuthi aphangise ukuphola abuyele emsebenzini.
Abaningi bambuka umnumzana Mnangagwa bathi wenza kuhle, uzaba umkhokheli omuhle, ingani yena sesebenzisa umkhokheli wenu ukuthi azuze usekelo ebantwini. Lazo zonke nje inhlelo zikahulumeni azenzayo, kungani yena uvele sokuyikukhankasa? Uthini ngalokho?
Angaba kuyinjongo yakhe, kodwa udubo lukhona ukuthi ukuyaqhawula ukamthandela ngomkhuhlane wakhe, ngakutsho ukuthi kuzafanisa lemabhanga, ngakutsho ukuthi kuzokuzana nemithi esibhedlela. Esikufunayo thina kuba uMnangagwa uPresidenti lanxa ehambe wabona ubaba uTsvangirai ukuthi kaguqule inhlalakahle kaZulu yaseZimbabwe. Ulokhu engene esihlaleni asikaboni nethi nje nomehluko nje othi ngoba lakhathi esizwe lengihambi lebhenki usiyadinga izimali asika ngathiwa $20.
Unkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT, sixoxelaye ekobulawayo. Ukusilela kwemali kubikwa kulokhu kuqhubekela phambili elizweni lanxa uhulumende esithi wenza imizamo eminingi ukuqeda lolu hlupho. Umnumzana George Nkiwane, ingcwethi kweziphathelane lezisebenzi, usichasisela okwenzakala eGweru.
Hayi, akabe ngono, akona into vele ekhanya ukuthi vele ngalo singono, vele kuyafana lapho mina kopheleleyo nalo. Hayi, kithi ayitholakali. Amagama amaningi njengalasi ukuthi ngingazama ukuthi ngiyenza kuyisavisi kwami njengomuntu olapho ufuna ukubona ukuthi kuhamba njani. Amabhanki amaningi azibeleleka kunamakhadi lokho ukuthi kunamba bani, kunamba bani. Ngangathi bafuna ukunika abantu abangu-70 bayanika kungamakhadi khonokho. Then okazama ngingivasana ngibetezaa ama-7 ngibetezaa amasikhadi bani. Ngathi qinisekisele khona khona kunabo nama-70 nama-100. So amabhanki amaningi njengamanye amaningi vele amanye akhona vele kawula-cash kunathi bekhawulisa ngalezela imali yakhona ayitho yabo.
Kodwa abantu babedlula yena leyo i-70.
Abantu abaningi ngokumangalisayo. Yikho ke vele abantu ikhetha ayifuna ukuyisebenzisa. Uyabona ukuthepha siyaswayipha sizini. But asithi ngifuna ukusebenzisa kungama-cash ukhathi bhathi kwenzani semakhaya. Kukhona ukufuna ukuyikhetha imbidana la. Khona okuyimbidana lokhu yakufuna ukusebenza nje imbidana khona kwemakhaya. Awukutholi.
Intengo yempahla-ke.
Ngizikhathe sizekhuluma nje nokwesikazana ukuthi mnyama ngathi kanti intengo yezinto kukhona kuyini okuhluphayo. Ngoza okuningi akuhluka lapho phone a. Sokukhwelele ukudlala kusokukhwelele. Uthingo selo ukuthi kanti kukhweza kuyini. Even namabhasi ethi nalifuthana kwayo. Iyamathayo yethu ngale kosa lukhe sifatheka ama-fifty cents kwemsebenzini. But okunye lokuvuvukulu kuyeqhweqhwe. Kanti eqhweqhwe yona leyo. Last week siyangagade nge-$2. Kathesi yena iviki yena leyo leyo isiphela leyo. Sengama-$20. Ndima ngokuthi kanti kuyini lokho okukhwelele kwenza ukuthi kuthathe khwele kanjani. Konke nje okufuna ukuthi kumele kubhadale imali. Kuyakhwela intengo yazi kuyini okukhwezayo.
Kodwa abantu nxa likhuluma labo bathini? Balithemba yini lo hulumende omutsha?
Ngifuna ukuthi abantu bekhathele nje ngisho abantu abantu bezimbizi njengomuntu wabantu esikhuluma labantu. Ye, uyakhuluma nje ngingabele welezi ukuthi uzibona lezi zinto. But ukuthi ngidithela njengamaZimbabwe nje ukuthi sethemba ngesisimo. Yeah, 7 years ekhambe labantu abaliqambela amanga everyday kuzanto ngayo zilungele. Mina libona ukuthi avela kule ngayo. So lokho sikhona abantu abale ngivele abasakwazi ukuthi kumele bayenzeni. Sekhangela ukuthi ah uthanda sibone ukuthi uhamba njani.
Lowo ngumnumzana George Nkiwane. Ingcwethi kweziphathelane lezisebenzi sixoxelaye eseGweru.
Salibonani balaleli be Studio 7. Siyabonga ngokuba ngabalaleli bethu kuminyaka yonke edluleyo. Umsakazo we Studio 7 uzimisele ukulethulela indaba ezimqotho nsuku zonke. Lilakho kusixuma kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa uhlelo lwe live talk kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ku 13680 la ku 15460 frequencies. Siyatholakala njalo ku Facebook ekhasini lethu VOA Ndebele.
Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi liqinisa amalungiselelo alo okhetho oluzayo ngoba lizancintisa ezigabeni ezithile zelizwe kulolu khetho. Lokhu kulandela ukubotshwa, ukutshaywa lokukhululwa kwamalunga aleli bandla aze etshengisele esontweni obekukhonza khona uMongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. Sixoxa lomkhokheli waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo.
Ibandla lemthwakazi Republic Party likuliqinisa ukuthi sizangena ekhethweni elizayo, kodwa sizagxila kakhulu eMathebeleni North koBulawayo, eMiglenzi laseMathebeleni South, ngoba lezi kuyizo izigaba esithi thina komthwakazi. So kulapho sizafaka khona ama-councillors, sifake ama-members of parliament. Njalo kuliqiniso ukuthi sibhizi kakhulu ngama-rally kusukela ngoJune last year kuzofika kathesi kusiya phambili. Sithengisa ibandla lethu ebantwini abayibo abaqhakathe kakhulu ngoba yibo abazavota. Inhlanhla yethu-ke thina njengebandla le-MRP ukuthi amabandla amaningi abevele khona ku-political field yeZimbabwe esicabanga ukuthi akulanto entsha abayitshela abantu kumbeni abayithembisa abantu ngaphandle kwalokhu i-MRP ekuthembisa khona abantu okuvele kuyinto emqoka kakhulu ezaletha i-permanent solution kuma-problem a-affecta abantu bemathebeleni le-Midlands. Kakhulu sinanzelela ukuthi imathebeleni le-Midlands inothe kangakanani, kodwa ama-resources ayo udliwa khona le-ARR. Ngapha abantu bakithi besala bengela lutho okwabo besiba yikuvota kuphela.
siyananzelela ukuthi abantu abaningi bayabuka umsebenzi eliwenzayo ikakhulu okukhuluma ngodaba lwegugu round ukuthi lulungiswe lokulwela amanye amalungelo aphathelane lobandlululo kodwa usekelo lolu lubona ngani luzafika yini kwezombusazwe kumbe bathanda ukuthi libalungisele khonokho kuphela kodwa bengalixhasi kukhetho
bayasithembisa abantu ngoba kulento eyi-1 kuphela engenzakala ukuthi iZANU PF njengoba sikwazi iqhubeke iriga ama-elections njalo sikunanzelelayo ukuthi njengoba kwabuza le-MDC special le ekhokhelwa nguMorgan Tsvangirai thina esikunanzeleleyo ukuthi abehlukananga kakhulu leZANU PF othola ukuthi kuthola ukuthi isikhathi esiningi iZANU le-MDC njengoba namhlanje ubonile kumbe lizwile ukuthi Tsvangirai labo Emmerson Mnangagwa bebehlangene uyazibuza ukuthi kathi vele kuyini okubahlanganisayo uTsvangirai eyi-opposition esingasikhangele sicabanga ukuthi izikhathi eziningi abantu labo babili babe vele behlangana ngokuqila imathibeleni njengoba bakwenza ivinda ngesikhathi se-GNU ukuthi kwaba ngumntambara lomqabe loTsvangirai bevalela uWelshman phandle selekhuluma okwakibo okwesoneni kungelandebele phakathi so engikutsho lapha ngamafithani ukuthi nxa bengaridanga ukhetho njengoba bavele baqala ukuriga ukhetho ngo-1980 akulandlela abantu bakithi abangekela ukusivotela khona ngoba inhlupho zonke esikhuluma ngazo abadala bayazibona bayazivuma njalo bayatsho bathi iminyaka yonke le beswele umuntu ongasikhulumela asilungisele zona ungakhangela sohlupho lwamatitha esithoneni agcwele imathibele yonke le millions efundisa uziyefika ku-ECD amabandla nala aguqela iZANU labo Tsvangirai la wonke akhokhelwa ayivela eHarare akula bakhuluma ngento ezinjenge inhlupho ze-education lama employment opportunities athethwe aniwa abantu bempumalanga bonke bakhuluma ngokuvotelwa kodwa bengeke balungisa ama-problems ahlupha abantu siyithi kuphela ibandla kajesu elikhuluma li-adressa inhlupho zabantu singapolitiki laba abantu abaningi abadresi inhlupho zabantu kodwa bayapolitika beqela abantu bakithi
lowo ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party sixoxelayo ekobulawayo Le Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lila kunjalo kusithola ebulenjini ku-internet ukheli ethi www.voandebele.com. Ngesizwe uMike Hove weStudio 7 esethulela eziphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo. NginguMike Hove. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Thabo Sibanda ongusakhulayo owalahlekelwa ngumzali ngesikhathi segugrawundi. Sixoxa ngokuphulwa kwamalungelo abasakhulayo abebandla elemthwakazi Republic Party ababetshengisela umongameli Emmerson Mnangagwa esenkozweni eZimbabwe Trade Fair. Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo. Ulibona njani udaba lolo?
Okay. Mina umbono wami abantu labana kamboni into erongo ngabakwenzileyo ngoba kade bezama ukutshengisela ubuhlungu obungaphakathi kwezinsizwa zabo njengabantu lami ngomunye owafelwa ngabazali bebezama ukuthi betshengisele ubuhlungu obungaphakathi kwezinsizwa zabo so ngokubona kwami mina amboni into erongo ngabo kungaba lensolo sikulokuthi mhlawumbe kungaba kusechurch bangafanelanga ukuthi betshengisele ukuthi enkonzweni kwenza into ezinjalo manje ke ngenxa yokuthi mhlawumbe bebengalathuba bengakwazi lokuthi kumbe bengakukhulumela ngapi lokho kungaphakathi kwezinhliziyo zabo bakubone kufanele ukuthi la umongameli azwe isikhalazo sabo kumbe bone lokho abayikho khona
ubona ngani umongameli Mnangagwa kumele ayenzeni ukuze ayilungise le ndaba
mina ngesingami ngedwa umbono wami ukuze nje izinhliziyo zabantu abafelwayo labafela izihlobo lathi nje sinjengokuthi safelwa ngabazali ngakuyenzakala ngakuthiwa kumbe uyakubakho uyakompasetha ungaba kabili kumbe kube ukuthi uyabaholisa izimali ebakompasethe ngemali zama ukududuza ethoba amanxeba lana khona kumbe kube ukuthi uyenza inhlelo ezinjengama regression ngoba kithi le emathebeleni north kubo lupani akula regression
wena awungijeleke njengoba umongameli siyambona is now in areas abogobulawayo ubona ngani ipresence yakhe khonapha is an example yokuthi uyazama ukholisa
No. Akungeke kube yikholofu. Lokhana ikuvala abantu lokudinga kuphela ukuthi ethole support. Kodwa ke umuntu ohlakaniphileyo uyaphumela egcekeni. Nxa ngikonile mfowethu wena, ngikonile. Ngeke ngithi ngingadlula eceleni komuzi wakho ngithi ha njengoba umbonile indlela yokuthi ngixolise kuwe. Yabona uthunja. Kumele ephumele egcekeni etsho ebe le saying ebe le elizwi eliphumayo ukuthi abantu bakithi indaba le ngiyayizwa ikhulunywa 1 2 3 yabona njengoba ngike ngakhuluma ngathi mina nginje so mfowethu njengoba ngitshela ukuthi ngafelwa ngumzali umamami wayengumuntu ongafundanga ongakwazi khona ukubala incwadi yesiNdebele yabona mina ekukhuleni kwami ngakhula nzima sengikhule nzima lanxa ngingayo esikole eprimary uthola ukuthi akula muntu obuye khangela amabhuku ami ngenxa yokuthi ubaba kakho mina ukuthi akula muntu omunye ozangisupporta ekubaleni amabhuku acina kugrade 5 ngisuka lapho ngakwelusana lenkomo zabantu xa ngiselusa inkomo zabantu ngibuya vele lanxa anto laphana benzama ukuthi kumbe mhlawumbe ngithole lami isicathulo sokuthi ngigqoke umama lobelima kwamphana ngithengele 10 kg yentanyelo ukuze kwanise ukulima nje ukuze lathi sikwanise ukuthi labanawo bami basupport babona ukuthi kunjani kodwa zonke zona lezi zinto kulinxeba eladalwa yikho khona kuyana and elingeke lilungise yabona
njengoba sesodela duzani ngesikhathi sokhetho ulasi isiluleko naso kunikeza abontanga basemathebeleland
ya abantanga bemathebeleland mina into engaya advise abafowethu kuphela ukuthi madodana sebenzeni nzima njengoba bezivele sisebenza nzima lokhu ukuthi sithenjiswe olunye uludo esingakalubona ukuthi kungenzakala kunzima kakhulu oyelusa inkomo wabo ziqine ayelusa inkomo aphelele khonapho kuphela ngoba intuthuko kangayibona emandebeleni njalo futhi singakhangelela ukuthi sithi government thine ngasisiza ngayo.
Hayi ngikuzwile kahle Sibanda, ngiyabonga kakhulu bhuti, bekuhle ukuba lawe kushela.
Hayi ngiyabonga.
Balaleli, ngile themba lokuthi limzwile uSibanda. Bafethu isikhathi du masidibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguMike Hobe, lilale.
Asizweni ezamasiko lokuphila kwabantu.
Kangelo koko bethu namasiko. Babe tetela mazo. Kwenna masiko.
Kanti nje ngesixoxa ngodaba olunye oluqhathekile kakhulu. Udaba lokuthi nxa abantu begula abaningi baya ezinyangeni. Lokhu ke kugoqela labantu abasontayo kakhulu. Lapha sigoqela labafundisi. Mina hlahla ngoba lo umfundisi omkhulu waApostle Midian Dube. Iphinde njalo ngibe lo mama uzakhile line uMadube. Ngiyalibi ngelela isihlobo sami.
Ngiyabingelela labalaleli.
Hayi siphile kakhulu. Ye inkase ngawe baba mfundisi. Kuyini okwenza ukuthi abantu lobo umuntu esonta ugcine siyenyangeni nxa ukuthi sosezimphethe kubi la?
Ake siqale ngokuthi Dube umuntu wonke ombonayo ophila emhlangeni ungumuntu kamoya. Lokho abathi ngesilungu wonke umuntu is a spirit being. So umuntu especially kakhulu thina la eAfrika ivele ukudalwa kwethu ukuzalwa kwethu sizalelwe sikholwa ezinyangeni. So umuntu lanxa esethendukile weze church nxa ebona ingani izinto azihambanga ngendlela yena befuna zihambe ngayo uyakholole kuthini angabuyela lapho ayevele ethola khona usizo abe sehlanganisa izinto lapho aphuma khona.
Siyawuza kakhulu ke mfundisi Madube, nathi udaba khonapho ungathini?
Ye udaba lukamfundisi ngiyaluzwa, kodwa iningi labantu sivele singabantu lamasiko. Abaningi nomuntu akazahamba ekholo yabe sembonzeni akholo, but ungafika isikhathi sosana sokuthi uyabe segula kakhulu uyahamba emasikweni ayidinga ukuthi iproblem ingabe kuyikuyini. So kusiya futhi ngokholo lwakho, abanye bahamba benjalo besiya ezinyangeni bafika baphole baphinde babe right, but angapholi umuntu wangikhona akayekeli ukusonta uyabuyela futhi ahambe lokhu esonta. Abanye njalo abaya ezinyangeni umuntu uyabe lokhu esithi uNkulunkulu uzamphilisa, kodwa azaza engxenye igcine iphila, abanye kugcine kusehlula kugcine futhi ebuyele siye ezinyangeni. Of which kusibisela futhi ukuthi ngaze sibe singabantu abamnyama kumbe abantu abasebetshintshile ngokholo, but isiko lethu lisiko vela sililahle siyala silokhu esilalo, ngoba okwenza ukuthi umuntu egcine ebuyele siya khona ezinyangeni kutshengisela ukuthi usiko lulwane sakhula savela sadalwa lithole okhulu belwenza. Yinto yabe vele kwazi ukuthi noma ngaze ngikule kodwa abadala babehamba betshaya amathambo laphana laphana badingisise xa ukuthi kule problem umuntu ayelatshwe aphole.
Ye baba-ke mfundisi, ukhanya ngazani-ke nxa sesikhangeleke khonapho siyabona ukuthi enkonzweni ngale kuthiwa lezi zinto zamadimoni akutshaya ngamafitshane sibili ukuthi khonoko kwezinyanga ngoma timoni yini kumbe kuyasebenza
yonke into Dube isebenza ma uyikholwa thina asikholwa ukuthi kulenyanga esilisa kusilisa konke kuvela kuNkulunkulu so uma umuntu into eyikholwa angasila ngokholo lwakhe kodwa ke thina enkonzweni sikhole ukuthi umuntu angathandazelwa abekwizandla ngithi lothini lo James encwadini kaJames uthi ukhona yini ogulayo phakathi kwenu makabize abadala bebandla bambeka izandla bamgcobe ngamafutha ukho umthandazo womuntu okholwayo uyasilisa isigulane so kasikolele obuhlanganiseni isiko yebo likhona kodwa ungabheka yona into ekhulunywa nguMadube abaningi ababuyela khona lezinyangeni bekholwa kababuyele mini babuyele busuku okutshengisa ukuthi bayazi ukuthi ngemva kwensindiso kusila kungele endaweni eyona lanxa umuntu angaze asile echurch uzakhola ukuthi usile enyangeni ngoba ingqondo yakhe lokhu ikholwa ekuhlanganiseni
vala amafutshane Madube
ukholo lwakho yilo lokupholisayo isiko lethu lisiko Dube akulothi singalibalekela njani
hayike udaba lwethu luma lapha-ke lamhlanje ngithathele lithuba ukuthi mbonge unkosikazi Sakhile Liline uMadube ngiphinde njalo mbonge u-Apostle Midian Dube asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo wolivalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube silale
babe lobo logogo kangele zinye ziziziyawagcina masiko
Sibonge uGibbs Dube obesethulela ezamasiko ngesizwe eziphathelane lokholo.
Ngolamukelanye injabulo enkulu ngesonto kunjenje uhlelo lwethu lapho esikhangela khona ngezokholo uPractice Jeremiah. Kuhlelo lwethu lamhlanje silomfundisi osebenzela esigabeni seMathebeleland South umfundisi Benoni Ncube. Siyakwamukela mfundisi.
Mina ngumfundisi Ncube uBishop Ambassador Christian Fellowship ngisePetrich ikho lapha engikhona.
Waqalisa nini ukuba ngumfundisi?
Uba umfundisi ngaqalisa ngo-1993 kuqeda eBible College eBBC eHarare.
Kuyini vele okwakwenzayo ukuthi ungene kulo msebenzi?
Okay. Ngathi ngincane ubaba makade ngumfundisi owayelida leli bandla during that time. So ngakhula ngumntwana ohamba e-church. So ngeza enhliziyweni yami ubaba mi bathi likhula during that time kwakunzima izinto zinzima abafundisi bengatholi anything. But mina ngathi ngikhula ngeza uNkulunkulu ekhulumisana nami enhliziyweni yami ukuthi kumele ngitshumayele ivangeli ngceda abantu kwenze ukuthi bekwazi uNkulunkulu bebene-relationship ekhuthu noNkulunkulu.
Yeah. Khona ngapho ngase-Bite Bridge lapho osebenzela khona kulapho kulokhu khona lakathesi?
Yeah, ngaqalisa ngisegwanda kodwa ngithethe ngise-Bite Bridge. Nge-Bite Bridge ngabuya ngo-year 2000 ngizoqalisa ibandla leli.
Lilawo njalo kwezinye indawo?
Lilawo ama-churches emesini South Africa, lemesina, Pretoria, Thohoyandou, eBulawayo sine church, eGwanda sine church, etawo lapho emazizweni ayikhokhile ama-churches amaningi angafika ama-19 kulapho esaqalisa khona eGweru le church, eGwekwe sine church, eBinda sinama-churches 40.
Okwamanje ke mfundisi Ncube ngizacela ke usinike ivesi yalamhlanje njengoba kungesonto kunjenje njalo ubusuchumayela ngevesi yona le.
All right. Okay, ngizafuna ukukhuthaza omunye umuntu engxenye onespirit of fear oyisabayo especially abanje ngamaKristu. Ngathi bala ku-1 John 4:4. Bible lithi khona, little children, you belong to God and you have overcome them because the one who is in you is greater than the one who is in the world. So ngifuna ukukhuthaza abanye abantu abasabayo empilweni zabo, especially ngamaKristu, bayakhonza but bayesaba abalaqiniso lokuthi ku-2018 kwini okuza kuba kuhle kambe impilo yami izoba kuhle yini. Kodwa mfuna ukuthi silandelele sonke ukuthi iBhayibheli lo ongaphakathi wethu mkhulu kula lo oselizweni. So uJesu ngayiphakathi kwakho uyakupha amandla ukunqoba ama enemies akho. Laba bangabe zama ukuwisela phansi, amadimoni osindo angabe zama ukuwisela phansi, asithandazeni. Baba wethu olungileyo namhlanje, siyathandaza, ngithandazela baba ispecial ilizwe lakithi laseZimbabwe. Sithandazela baba amangcwele ukuthi bakwanise ukubusisa bonke abakugavumenti, bonke thixo wamangcwele, nabantu bonke abaseZimbabwe babusise, bayenzele kahle, basize. Bengesabi lutho kodwa bethembele kuwe thixo wamangcwele, uJehova olwelayo, uJehova ophikelayo. Baba babusise bagcine ngendlela emangalisayo. Ngiyathandaza ukuthi thixo wamangcwele bayenzele kahle, bebona isandla sakho uNkulunkulu wamangcwele esikhathini zobunzima, bayenze bephumelele, bapha amandla amatsha ebona ukusebenza kwakho. Konke nginikeza kuwe kuthi sonke umuntu olaleleyo namhlanje ngalesi sikhathi bayenzele kahle baba, bayenzele phumelele, baqinise ngegama likaJesu. Konke sikunikeza kuwe ngegama lomfelethu uJesu Kristu. Siyabonga sithi amen.
Belilalele uhlelo oluphathelane lezokholo lesiKristu. Sesifike ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Ngibonga umfundisi ebengixoxa laye namhlanje, umfundisi Benoni Ncube.
Asizweni umculo kazintsha ziyamluma lobonakele besithi ngisize. Sizweni umculo kazintsha ziyamluma lobonakele besithi ngisize. Singakehlukani wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla leMDCT lithi udaba olulokhu lusemlonyeni wabaningi olokuvakatshelwa kukamnumzana Tsvangirai ngumongameli Mnangagwa kalutsho lutho kwezombusazwe. Sixoxe lomkhokheli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo kulandela ukubotshwa, ukutshaywa lokukhululwa kwamalunga aleli bandla etshengisela ngodaba lwegugurawundi phambi kukamongameli Mnangagwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.